izulu siyalijabulela ukuthi selizile, kodwa eqinisweni intungameli asoze nisize kangako, ikakhulu emabeleni lasemunjini, ngoba selingani seliphuzile. Kodwa thina isikujabulela ukuthi amanzi ezifuyo notshani bezifuyo sokuzoba khona, at least lakho abantu abazaphephela khona.
Kwabalimileyo Nkomo, iziphi izilimo abalakho ukuzivuna lo nyaka?
Into engayisho, into ezifanana lamabele nabonyawuthi, ayizo izinto bezingani bezingakalimali kakhulu ngendaba yokushisa lokho bekukhona. Kodwa uma ngithi ngiyabuka mina, angiboni ukuthi singaphinda sibe lo mumbu lento ezifana nalezo, ngoba zona zidinga amanzi ikakhulu masanda kumila, langalesi sikhathi la umumbu usukhahlela khona udinga amanzi amaningi, and yikho lapho kade kome khona kakhulu. So eqinisweni indlala leli zulu elikhona manje alisoze liyiqede. Thina sesikhangele lokuthi at least lizasiza ezifuyweni, emanzini nasetshanini bethu.
Ngezinye indlela uthi inani labantu abalambayo abadinga uncedo lizaqhubeka liyizigidi ezintathu, i-3 million, kalisoze liguquke.
Alisoze litshintshe ngisho nakancane ntungameli, ngoba nxa sesiyakhangela isikhathi esesikiso sesikumatshi, umatshi layo sesiyaphela. Ungaze uhlanyele kathesi into yakhona ayisoze ivuke, ngoba sesiya isikhathi somqalo. So yikho ngithi mina leli nani okuthiwa lizashota ukudla alisoze litshintshe. Okuzo into ezabangcono nje kuphela ukuthi at least abantu amanzi okunatha azoba khona, lezifuyo zizaba lesa.